sasuke ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle liba lizulu lelane lokuthi alini okusuthisayo njalo indaba zangindawo zangona zingamahlabathi abantu ke abazange bavule okuhle ukuthi abanye ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa ke ngomhlabathi wakhona kwadoda so uzafica ukuthi for the past 2 years vele ke kulomumo omubi owendlala ngikhuluma kunje nje kathesi abantu bayalamba abantu sebephila ngokuthenga abanye sebengena ezifuyweni abasela zifuyo bangena ezigugwini ezimbuzini abanye sebengena lezinkomeni kuyisimo esibi ke esokuthi uhulumende yedwa kakwanisi kumbe ngithi ke nelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla yebo yebo kungabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakale sokulokudla okuningi okuthile kuthi bekuyikudla kokuganga ngoba-ke ukhetho soluphelile kukhanya-ke lokho kudla kade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo angikuboni-ke kuzathola
ithi njalo inhlanganiso le kulakho okungabi lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele-El Nino okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo siza kuba silutshwana kakhulu ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe
ngathi okumele kwenziwe uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhulunywa ngakho emhlabeni jikelele okwe-climate change ngabe kuthiwa yinto ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni ihlelo zakhe kufanele afake ekhangelele khona ukuthi-ke kule climate change ke i-climate change yiyo eyenza ukuthi umkhathi utshintshe so nxa mende-ke iplana-ke kufanele ukuthi-ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo iyindlela emi ngayo bese belunge i-program yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu beZimbabwe khonapho into lapho kudingekala khona ukuthi uhulumende alubana ngabe nguye-ke olungisayo ukuthi nanxa esiyacela kukhanya ukuthi-ke iy'nombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile ukuthi uyazi ukuthi uprojekthe lokho kumbe ngithi mina uyikhangelele ukuthi kuzakwenzakala lokho njalo ngale ukuthi eminyakeni kuyakwenzakala njani ubone ngani-ke yinto-ke esilelayo leyo kuhulumende ukuthi ayikhangelisise.